Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZCTU ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani yeCold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu besigaba.
Njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulo mganga.
Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto.
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-ward 1 ebulilima ukubana ephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela.
Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli, uMnumzana Ronnie Dube, usezathengelwa imota ebiza US$84,000.
Isikhathi sokuthi amanambia aseVictoria Falls betake over sesikhwanile, elitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yekhansili yeVictoria Falls ngeMonday.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani yeCold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu beMatabeleland ezikhundleni eziningi kunanzwe lamalungelo ezisebenzi. Umgcinisihlalo walinhlanganiso kugatsha olwentshonalanga yelizwe, uMnumzana Ambrose Sibindi, uthi amalungelo la agoqela iholo elifaneleyo, ukuqatshwa ngokupheleleyo hathi amakontraki angapheliyo, kanye lokuthola iholo elifaneleyo. Asizweni uMnumzana Sibindi exoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngale mufi ngakavala yayikhampani enkulu iqhatshe izisebenzi eziningi kakhulu. So ukuvula kwayo kuloncedo oluthile ebantwini lakumabhizinesi. Siyananzelela abantu bakulumgango eMatabeleland sokuzaba le ndlela ezidlula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khonaphana e-CSC, ngoba besinanzelela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bebeswela inkonzo abazithengisele ngaphi, begcine sebethengisela nje abantu. Uthole umuntu lezimalini lapha le nkomo yakhona yoyikhangela ngamehlo, sokuphongukutshajwa nje izimali. So abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungela mali eyangapha bayinika abantu. Kodwa ke esikuqathekisayo futhi ukuthi njenge izakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi kumakhampani atshiyeneyo kungenisa layo nale CSC, sikhangele ukuthi labo bantu baqhatshwe. Kodwa esikukhangele kakhulu esikunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulo mganga owakhona apha koBulawayo, lo mganga onalo ngaphe eMandebeleni, ngoba lokho kuyancedisa ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele. Sikhangele ukuthi kuthathwa abantu bala. Le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager, ifuna ama-technicians athile, leyo iyabanjwa loba ngubani. Kungena kakhulu kuma-adverse abantu baziyo. Silethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizade lincedisa ukubana abantu baphile lezi moli zabo. Njalo siyananzela kwesikhathi kuba le ngozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuna qhatha abantu ngendlela uyezwa, qhatha abantu labana umuntu obamba kwesikhatha ngokuthiwa ama-contract workers, khona okwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singelezi sakuthwele ekugcineni kwempilo. Khangele ukuthi amakhampani engayivulwa ayithatha ama-workers bafake babe ku-permanent ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa, bathole ipensheni yabo kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Bulawa amanye amakhampani asevuliwe koBulawayo bahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingaba amaphilisi. Kukanti lina njengenhlanganiso ukukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase nikhuthaze abaqashi ukuthi benze?
Eqinisweni amakhampani abeke avula nxa ekhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa abe ngamakhampani amancane ukuthi lokuqhatha kwakhona nje kuqhatha abantu abalutshana kakhulu. Njalo uhlube sibalala kulamakhampani amanye nalaqhathwa ikhona isikhuma ukuthi ukhanya ungathi amalungelo esebenza ahlonitshwa. Uzananzela ukuthi abantu bona ababaqhatha okugcweleyo abanye uyathola lanxa kusokuthi uyabhadala kulalapha islip abantu baphonga ukuholiswa njengathi umuntu oyilusa inkomo emakhaya khona okwasiyo into enhle. Le mali abayiholayo uthola ukuthi yimali ephansi kangako ukuthi nxa sesikhuluma ngemali ufanele hole umuntu ophansi lokuthi ayiphova datam line. Isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000 uthole abantu bengosi bazihoyela khona bama-30-40 yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo. Kodwa eqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke ayatshengisa ukuthi athatha abantu abayanga. Kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions sibale kuqinisa ukuthi abantu labo kokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector. Phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonywe i-Workers Committee. I-Workers Committee yophela emele abantu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi ye-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe, njalo ekhokhela inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Ivandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu eBulilima ngempelasonto. Lolu khetho luzaqutshwa mhla ziku-3 ngenyanga ezayo kuward 1, ward 16 lakuward 14. Ozancintisa emelele libandla ngumnumzana Ephraim Moyo okuward 16 ngunkosikazi Makhadi Moyo, kuthi kuward 14 khona kulomnumzana Ephraim Moyo. Kulesikhundla sommeli wedale lePhalamende eGogwe kabuyuni esizancintiswa ngelanga linye kusenziwa ama-by-elections eBulilima. Amanye amabandla agoqela eleZanu PF lawo aphakathi kokukhankasela lolu khetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziva.
Sikhangilele ukubana ke siye kampena singela ke ukuhlukunyezwa njalo ukubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele ukubana kube le nguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelela ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odlulileyo manje ke eChipinge laseKaripa sosa besikhamba njalo kuyabonga abantu ke eKaripa siyebonga abantu eChipinge abasivotelayo. Sikhangilela ukubana singawina ke Bulilima laseGogwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngokuma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube le nguquko.
Nxa nguthole kuhle uthi lizaba le mihlangano yeBulilima ngempelasonto, iyabe ingaphi kahle kahle njalo kuyabe kulobani?
EBulilima ke sizadiploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabe khona ngale kuzabe kulabakhokheli abafana labo Professor Washman Ncube ke kuzabe kulabantu bedalela ePhalamende ke abaningi azabe khona ke bephusha umkhankaso njalo ke eGogwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekhankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so silamalungiselela ukubana ke umkhankaso wethu ke uhambe kuhle.
Kube ngaba khona mhlawumbe abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila, ungathi aqakatheke kanganani?
Sikhuthaza abantu kakhulu ke kuward 1 eBulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela kodwa ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumeni ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ngenxa ukubana sikwanisa ukulungisa izinto zekhansilini xa singalungisanga kumongameli. Asikwanisa ukulungisa izinto zikumongameli phezulu kupresidensi singalungisanga singaqinanga kumakhansili. So kuqakathekile ukubana bevote. Okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke besisise ukubana ama-by-election lawa aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu, inhlanganiso yabantu iqinile njalo lokusekelwa kwabantu. So sikhuthaza abantu egogo kabuyuni, sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobuningi babo, njalo abadala labazali ubhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo South Africa bekhuthaza abantu ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko ngenxa yokubana amakhandidethi ethu ungabona ngamakhandidethi avela emphakathini yabasinika abantu ngenhlelo yethu esithi consensus candidate selection ubana ke sibe labantu abavela ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlupho lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo luqhubekela phambili njalo umanisipala ukhuthaza izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ukuze amadamu engomi. Ikhansili yaleli dolobho ithi lokhu kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi emadamu anathisa uBulawayo abalisa umzingwane apha lelo hancema uMtshabezi insiza leNyankuni. Umanisipala uthi kungalesi sizathu abona kufanele ukusungula uhlelo lokwaba amanzi ngokuvala okwensuku ezintathu ngeviki. Umqondisi wohlangothi olubona ngomsebenzi wamanzi kobulawayo uManjinela Sikhumbuzo Ncube uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo kungxoxo ayenze loGaina Gumede Saidi oStudio 7.
So many as it don't say 72 hours to another system, but Bass County is a bizarre number to say. We mean the overtake is a very good September, not teacher. But when I'm having nothing like teacher, I want to think that I was okay, so it's not teaching what I mean, Madam Zema. Since you are in the 72 in the number situation, I want to learn anything I call our chest when they're not going to be seen as it don't actually have the lie. And my one little girl and the laws of the shaman, she will save them in the November.
Imichina limp on Pisenuge Zonazi. Liziphethe kanjani zisebenza kuhle na
impompi into esebenza ngensimbi ama breakdowns abakhona but ngabe singananzelele ukuthi sibe lenhlanhla thina kobulawayo ngoba sathola intensive enhlelo lethwa yiAfrican Development Bank iyasibethela imali sibili inkulungwane zemali sayo mele sokuthi sifake amanye ama pumps amasha esiyo engangisiya case wathembile ukuthi apompa kuhle ama sike sabashiwa le new development area abakhona sayihlelwa yi-best pipe ngo-July yasiphambanisa kakhulu nxa sikhangele ukuthi amavolonte ejwayele ukuthi sinike abantu amanzi ukuthi benatheko kodwa-ke impompi zethu zisebenza kwenezo ezabuyayo esaziphiwayo iprogramu nale yafenzemanje akhona-ke iqiniso sikile amanye amaphamsi esiwasebenzisayo awokudala but nxa ngikhangela ngendlela esiwabamba ngayo asisebenzela but ama-breakdowns abakhona ngiqoka lapha ukuthi amadamu amanzi awasesesinanamanzethu aseyehlile kakhulu sibili so akusayenelisi esikujayele ukuthi sikuthole from amadamu nasithi ngokuthombe upompa akusahambelani ngendlela thina ngapha sikhangele ukuthi siwanathi esingesikhiwa i-demand and supply of amanzi ethu akusahambelani so kule difference okule deficit sokushota.
Kukhona na eliwenzayo njengekhansili ukuthi lidinge eminye imithombo lapha elingathola khona amanzi?
Ukukhangelela ukuthi amanzi singakhangela ukuthi eminye imithombo engakhangelela ukuthi sinike amanzi kumbe ngathi ngamadamu iy'hlelo ezifana nalezo iy'hlelo zikahulumente thina okwethu umsebenzi wethu umlando wethu njengekhansili ukuphiwa amanzi awedamu siwanathe sompela abantu bedinayo nxanedini elikhangele inedini yakhe inyamandlovu inyamandlovu ayiso project kakhansili iphansi kwe-organization thiwa yizima yibo abakhangele kokugeda kwamabhozo kumbe imithombo yonaleyo eyobaletha amanzi thinapha thina kobulawayo.
Alo ke nguManjinela Sikhumbuzo Ncube umqondisi wogatsha olubona ngomsebenzi wamanzi kumanisipala wedolobho lakobulawayo ubexoxa ecingweni loGaina Gumede Saidi owe-Studio 7 esefolosi. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC iyala ukuveza uluhlu lwabavoti iVoters Roll. Leli phephandaba lithi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachedu yazama ukuthenga uluhlu lolu njengokuthiwa umthetho othi wonke umuntu uvunyelwe ukuthenga lolu luhlu kodwa yancitshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa eBaitbridge adinga amadoda amane ahlasele abantu kade bezinathela utshwala ngezikhali ezibalisa ingqamu, amahloka, amarekeni lokunye, babalimaza andubana babathathele imali edlula amadola eMelika angu US 200, lamarand adlula 2000 rand. Amadoda la ahlaselweyo babikwa belimele kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani, ninjani? Hayi, konke kulungile, akunanto eluhlupho ngaphandle nje kobuyalo yalo bezwe lakithi, right? Into ekhona engiyibonayo ukuthi nje izwe lakithi libuye lidunusile, la emukelwa ngabantu abalemukela lidunusile ilizwe lama ngezithende from 1980 kuze kufike namanje. Lo elu Musk headset redico, yebo, yengezwa ngamagamba, ngezwa ngako konke, kodwa njoba abakhokhela abanye bayakhuluma vele, mina nami nginje anginasifiso sokuyangcwaba into ethi Heroes Egg, I mean ex-combatant, kodwa ngivele ngingcwatshelani e-Heroes Egg kube kade yiyo phela ukuthiwa uyabuze udelize i-devolution. Kanti why abantu bonke besiyangcwatshwa e-Heroes Egg bengangcwatshwa kibo? Kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona umuntu imali yalapho umuntu lo ogqitshelwe khona, and ama-journalist njengo-Joshua Nkomo they have to go to case, amalokuzeni ama journalists they have to go to case bebona kube yini i-devolution. Kanti abantu babutanele eHarare kuqeda lapho yena nalo waqalisa indaba le ungcwatshwa ngakibo umntakana Sabina wayazoziphoxo kakhe. Yena uthatha abanye abantu esiyabangcwaba emangcwabeni akhe, eqeda lapho amangcwaba nguye owakhethileyo, eqeda lapho usethi hayi izilima sengizingcwabile ngapha, eqeda yena nango usesiyangcwaba elokuzena ekhutama. Ayikhona ama-journalist abantu laba abalokuzena ama-tourist mayebuya mabefuna ukuyabona umgabe sokufanele ukuthi kubenefit abantu banga abesekhutama. Laba besekhezi ke ababenefiti abantu baselokuzeni ngapha kogala ababenefiti, abantu ababenefita yiHarare kuphela. Phela we don't know ukuthi khona ngale mase kubuya ama-tourist abhatala njani imali, kumbe bafika besiyavulelwa kuphela bengena besiyabona, kumbe phela lapha kulama-condition. Thina into esikhuluma ngayo lapha i-devolution, omunye nomunye kangcwatshwe kibo kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona, then kube lesikhwama esizalungiswa ukuze that particular individual place benefit abantu bakhona lapha. Thank you.
Zakhamuzi ezinhle zonke, abalaleli be-Studio 7 labasakazi be-Studio 7 abahle kakhulu. Kake mbonge ukuthi kuphela ngivukile lami noma kulokubuhlungu engisothi kade niza kuchazela abanye. Indawo enihlala kuyimbi kakhulu, imbi ngizemfise ukuthi ngathiwa kuyahanjwa ezulwini ngiyehlala ezulwini, ngoba ngile mnyaka engu-40 kuleyo ndawo, ngihlezabo ngile 40 years. Kulabantu abangikabi ngitsho lo mnyaka abafika nje bephunga usithathela indawo, besithathela indawo bethi bona luhlelo lukahulumende, luhlelo lukahulumende, sithathelwa amasimu ethengiswe ngabantu abangasobanikazi bawo, kodwa sisiyethele ekhansilini. Thina ma sithele ekhansilini sithele lawo masimu, but amasimu siwathathelwe aphiwa abanye abantu. Bonawo bantu behlale endaweni leyo bahlala ngenkalakatha zemali ezingabhenefithwa la yithi, ezibhenefitha abantu abalutshwana. And okubuhlungu kwakhona ikuthi indawo sivaleke yonke eyenkomo ekuhamba nje just umo cross usiya ngale langala isekho, kusenzwa ngabantu nje maybe abantu abangaba yi-4 or 5 kuphela esigabeni abazithi bona bangabe ZANU-PF. And siyeza ubuhlungu, siyaswela ukuthi kathi indaba lesiyibamba njani. Kodwa-ke okusalayo ukuthi nxa sizazuza umuntu ozakwanisa ukusincedisa noma kwesinye isikhathi kungaba yi-upside down, umuntu ebamba ibhora ku-penalty box kuthiwe lonyaka indlela labahamba ngayo iblockiwe lapha na imilitrain okuyikuthi bengezwe ukuthi abadliwe ungena abanye bazazibona iphutha labo ayisomanga bazazibona iphutha labo ngoba ukuthi lesikhathi esidwe yethathwe indawo ukuthi wethuswe ukuthi walisocha lipolisa li CIO kata ma CIO lasibantu abethu yini amasocha sibantu abethu yini amapolisa sibantu abethu yini so fanele thina sisuswe phela bese sekwenye indawo lapha esifanele khona ukuze kusale labo bantu ama CIO lamasocha lamapolisa bebebosale endaweni zethu zonezo andikubuhlungu lingabona ngani kulula kuqokozelisa abantu bonke esigabeni kuqokozelisa abantu bonke but okusala hayi siyakwathi umlimo kahambeli nganqanye i 40 years abantwana bakwaIsrael babesegibhide kodwa omnye ka 41 baphuma obali iBhayibheli yakwazi bahlala 40 years baphuma eGibhithe but that is aphuma eGibhithe loNkulunkulu esimthandazwa yesizwe ngiyabonga
Sanbonani Studio 7 Sanbonani Studio 7 ngiyavuma nami ngiyanibingelela ngiyavuma ukuthi hayi iKenya iyenze ezibukwayo ezifanele ezibukwe umhlaba wonke not only Zimbabwe umhlaba wonke ukuthi abantu eAfrica bebona ukuthi makuvota kuvota njani iyenza njengakhona lapha eSouth Africa la eSouth Africa makuvota kuvota ngendlela enokuthula akungeke uze kuthathwe kufe bani ngaphandle kokuthi bona lapha eSouth Africa abona ngokwabo sebehamba besithi hawu ukhansela lona ovotelwe njani sebezibulalela kubona bebotsho kuvotiwe hayi khona kungakavoti into enhleleyo mase bebulala la sebebaka izikhundla khona ngale akusadini thina akudinga abantu abavotileyo so okunye nginohlupho oluncane olungikhathazayo abantu bakithi banama-blinkers kathi vele batshelwa ngumani ukuthi kuthiwa kulabantu abantu okuthiwa ngamashona labantu okuthiwa ngamandebele kuthiwa amashona amaningi okwedlula amandebele mina ngilo mbuzo ngithi abantu abake beye kuNkulunkulu abantu abake beye kuNkulunkulu bebuza ukuthi kathi uNkulunkulu why wafaka abanye abantu kwathiwa ngamashona abantu kwathiwa ngama so kungazathi ukuthiwa abantu abayehlukenene kuqala eZimbabwe hayi ilokuzena ipolitiki efileyo leyo so that's why ngibona mina khona manje abantu bathi hayi no akungavotelwa enye iparty akuvotele i-CCC ngoba ikhokelwa lishona no kule problem khonapho ungavotela ukuthi kuthiwa labantu abantu baningi wena uvota ungavoti ngenhliziyo yakho yonke iphelele wena usile ngqondo yakho ecabanga ukuthi mina ngumhlobo othize sibalutshwana hayi akukho konke lokhu bantu votela iphathi oyifunayo lokhona kwakuyi-unity kumiswa ukufa kwabantu abantu bezaphu bebulawa izandla thank you
Lawo ke bekungamazi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronny Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000. Ukuthengelwa imota kukaDube lokhu kuphume kumininingwano yemhlangano yekhansili ama minutes. Imizamo yokukhuluma loDube kumbe iziphathamandla zekhansili yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla sebandla leMRP umnumzana Mudenda Chilumbu.
Ngiyabonga iBaba Chris Gande. Into engayikhuluma ngendaba yeVictoria Falls ngeyokuthi abantu bakithi sebedubeke for a long time. It's not the first time izinto lezi zisenzakala kuma councils agoqela imathebele yonke. Ngesikhiwa kuthiwa these people have violated the inviolable sacred trust of the people. Abasela any right ukuthi babe besemsebenzini. Ngoba sikhangela ukuthi thina ukhansela owavotelwa ngabantu to go and preside over ama affairs of a public office ngaseli lisela kangaka senguye ovumela into engekho emthethweni besayinela i-84,000 without the consent of the red pairs sibona thina kuyikuganga thina njenge-Imphakazi Republic Party especially ugatsha olwabatsha sithi this is null and void asisoze sibavumele umsebenzi wabo suphelile umsebenzi wama councillors umsebenzi wama MPs umsebenzi ka president ulakho lokho ukuqedwa ngabantu nxa sebe violate ama values of democracy, nxa sebe violate I constitution yelizwe. So thina sithi ama state security agencies lawa akhona elizweni ayabemelela ukubopha abantu abaprotestayo, siyabanika 2 days kusiyafika ngemande bebe sebebophile izigangi lezi ezihlanganisela uRon Dube, uMayor uSomvelo Dlamini, lama councillors onke alama signatures this dubious agreement. Akula lapho esingabavumela khona ukuthi umuntu ethole 84,000 Land Cruiser when ama workers are not being paid, izibi azibuthwa, abantu bengela manzi kube umkhosana, abantu bengela anything that is in connection with the service delivered. So tina city sinale void imthwakazi Republic Party asivumeli ubudlwangudlwangu ubusela is a criminal abuse of office. By virtue of that, the constitution iyasivumela ukuthi siqede umsebenzi wabantu laba. Ngithi mina kuRon Dube buyele egwanda yohlala egwanda, ngithi kukansela ole signature lapho buyela kini, isikhathi sokuthi amanambia ase Victoria Falls be take over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile, siyavimba ihofisi yecouncil ye Victoria Falls ngemande. But esikukhangeleleyo yikuthi izigangi lezi zibotshwe singakabi le this mass action, ngoba sikuvunyelwe ukuthi siwenze lokho.
Hello ke ngumnumzana uDenda Chilumbu isiphathamandla sebandla le MRP ubeqoqa ecingweni le Studio 7 esebhinga.
Son of Sadibu, son of Sadibu.
mnumzana Love Moma Jaiva na umaji esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZCTU ithi yemukela ukuvulwa kwenkampani yeCSC kodwa ifuna kuqatshwe abantu besigaba. Ibandla leCCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila esigabeni ezintathu ebulilima ngempela sonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje libe lempela viki elithukela olivalelisayo igama ngoChris Gande.